to mhlangano esilawo la ma organization acheneyo awo say African Union ECOSOC lapho ke okukhulunywa khona ngendaba ze governance ukhangela le ndaba zokubana ke thina njengama avela kwele Africa inkulumo bani okufanele simelayo mayelana le ndaba ze governance kwele Africa but emhlabeni wonke sikelele njalo ke kule mbono eminingi ngoba liyakwazi ukubana i-summit of the future ikhangela ke ukubana sisiya phambili umhlaba wonke kufanele uhambe njani in terms of governance. So ke izinto esabe sizikhangela ukubana silethe imbono yethu thina ukubana ke sibona ngani kufanele uhambe njani mayelana le ndaba ze-climate change mayelana le ndaba ke ze-democracy mayelana le ndaba ke zamalungelo mayelana le ndaba ze-economy umhlaba wonke jikelele.
Yes, ngathi kodwa kunceda ngani ukuba lo mhlangano nje?
Kuyanceda ngenxa yokubana enye inkulumo ekhona indaba ke yokubana ke kuzayenzwa njani ukubana ku-reform i-United Nations Security Council ikakhulu indaba yokubana i-Africa ithole ke isihlalo ku-United Nations Security Council okuyinto ke eyamukelwe ngamanye amazwe engayamukelwa ngamanye ke okuyinto ekhulunyiswayo ukubana ke kutholakale isihlalo ezimbili eze-Africa ngenxa yokuthi ayila representation kwi-United Nations Security Council okuyiyo ke ebona mayelana labathi ngama-veto powers in terms of ukubana ke kuhambe njani ukubuswa komhlaba wonke jikelele.